indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 22 kumabasa 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uLinda Masariva wabalilunga lephathi ngesikhathi abantu abaningi abakhuluma kathesi bengekho ngezinyaka yabo 2000 iqalisa ukungena eseBulawayo South.
Kulandela ukuchothozwa kwalo ngokupha izikhundla abantu ababikwa bengayisiwo malunga ibandla abagoqela unkosazana Linda Masarira, icele leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi lenze lokhu ngemva kokuguqula isisekelo salo sombuso.
Sizahamba sibhode all over the ama-provinces wonke kuzewele mihlangano. Siwachele formally but already soqalisile ama consultations la
umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi uhulumende seqalisile ukukhulumisana loZulu embuza ukuthi uyafuna yini ukuthi elizwe libuyele kumanyano weCommonwealth. Silempumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Lingayikatshana balandeli beHighlanders silendaba ezimnandi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Icele leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lichotozwe kakhulu nguZulu kanye labanye abasekeli balo izolo kulandela ukukhethwa kukankosazana Linda Masarira ukuthi abe yisikhulumeli saleli bandla. Abakusolayo lokhu bathi uMasarira kayisilo lunga leMDCT ngakho obengamelanga angene kulesi sikhundla. Vathi njalo abanye abakhethiweyo emhlanganweni weCongress oqhutshelwe koBulawayo ekade bengamelanga baphiwe izikhundla ngumnumzana Nixon Nyikazino, yena osengunobhala jikelele webandla kanye lomabhalane wogatsha lwabesifazana uLinette Mudewe. Kodwa embikweni eliwethule namuhla leli bandla lithe abathathu laba bakhethwa ngokusemthethweni njalo bangamalunga. Lithi ngaphandle kokuthi bebengamalunga liguqule isisekelo salo savumela ikakhulu uMasarira ukuthi abe lesikhundla. Sixoxele sikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Witness Dube.
Umama uLinda Masarira wabalilunga lephathi ngesikhathi abantu abaningi abakhuluma kathesi bengekho ngezinyaka yabo 2000 iqalisa ukungena eseBulawayo South. Wake wahlale wange njalo waye active upolitics, wake wahlale eHarare njalo active kweMDCT. Kodwa ngamanye amalunga ke aqala ukungahambisani kahle kahle ngenhlelo zephathi. Ngomunye kwangena even la kubandla leBDP ngesikhathi obabutenda iBDP bephuma kuMDCT ekhokelwa ngubabusangirayo. Uba wangena lakho ezama ukunanzelela ukubana iconstitution iyalandelwa yini, idemocracy iyalandelwa yini. Ngomunye walaba abantu akade besipha isixwayiso ngasese. Kathi ke kwasokunanzeleleka ukubana kuconstitution yephathi ukuze kungene labanye abantu, ngoba lenanzelela ukuthi emphakathini kulabantu abaningi esingathi ngama special interest groups, kulabanye abantu abangaba nje bengekho kuma structures eparty, but kuyikuthi kukhona okugakathekileyo abangakupha ezivalu o okungaba ligugu ekuqhubekiseni phambili izinqumo zebandla. Ngakho ke ibandla lethu le MDCT lokho likwenze lingakhangelelanga yena umama uMasarira, but likhangelele ukubana kuzamele kungene abantu abangeke bangene ordinary nale abanjengaba ngabantu abakumelela abantu maybe abaphila belokugogeka, abantu abalezi nto ezithile nje ezinenge ezingafuneki ukubana iparty ibaphe indlebe, ibaphe ithuba
Ngamanyamazi Dube Ncangu thola kuhle uthe liguqule isisekelo sombuso wenu yikho nje abantu abafana labo Linda Masarira belitholile ithuba lokungena.
Ye, kuyikho sibili okwenzakeleyo.
Udaba lwabo Masarira labanye bakhe lolu kalusoze luliqothele abalandeli ngoba bakhona abanye abakhono nayo ngalo.
Hayi abakhona nayo abalihle kanyana singathi ngama-delegates akadevela e-South African province kuphela ababalisela u-youth chairperson wakhona u-organizing sector wakhona lo munye akade i-delegate from e-Johannesburg district.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe yena okhokhela elinye lamacele e-MDCT. Umanyano we-MDC Alliance uqhubeke ngemihlangano yawo yokukhankasela ukhetho oluzayo namuhla. Umanyano lo ubusenyanga eManicaland lapho umkhokheli wawo umnumzana Nelson Chamisa akhuthaze khona abantu ukuthi bavote ngobunengi kukhetho oluzayo kukhitshwe ibandla leZANU-PF embusweni. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi uhulumende wakhe kakaceli ukubuyela kumanyano wamazwe ake yabuswa iBhilitane oweCommonwealth ngoba esafuna ukukhulumisana labantu beZimbabwe azwe ukuthi bayafuna yini ukuthi kubuyelwe kulinhlanganiso. Kuviga uEzra Chisaspanda.
Umnumzana Moyo uveze lokho ngemva kokuphatheka kwakhe emhlanganweni weCommonwealth eLondon ngeviki edlulileyo. Ubenxuswe ngeleBhilitane ukuthi azebuka imicimbicimbi ebisenziwa emhlanganweni lo kanye lokuhlangana lenkokheli zamazwe akuCommonwealth.
IZimbabwe inxuswe kuCommonwealth umzana Boris Johnson. Yikho mina ngibuye umhlanganweni lo weCommonwealth. Kodwa unxuswa lokho ayisiko ukuthi sesiyilunga leCommonwealth ngoba uyakwazi ukuthi saphuma njani kuCommonwealth.
Umoyo uthi abantu beZimbabwe yibo abakhipha iZimbabwe kulinhlanganiso yeCommonwealth kodwa iqinise ukuthi nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe owenza lokho engazange akhulumisane loZulu.
Uyakwazi ukuthi saphuma njani kuCommonwealth, sakutshwa ngabantu. So whilst thina sikwanisa ukuthi sibuye sifake iapplication eli Commonwealth sichiya abantu ngemuva abayiwo abathi hayi phumanini lapha kuyaungalunganga. Yikho ke iposition esilayo ngeyokuthi sifuna ukungena ku Commonwealth kodwa sitaqale siyenza ama consultations labantu wenze ukuthi basinike imvumo sebatshele futhi bathi asiboni kule nkinga engaphambanisa ukuthi singene uCommonwealth.
Sibuze umnumzana Moyo ukuthi kahle kahle imumono yabantu melana ngokubuyela kumbe ungabuyeli kweZimbabwe kuCommonwealth bazayithapha kanjani.
Hayi abantu phela anti sizahamba siye sibhode all over the ama provinces wonke kuze kuye le mihlangano sibatshele formally ukuthi yikho lokho. So this is what Chela but already so kalisile ama consultations la.
Sembuze njalo umoyo ukuthi uthini ngokungavunyelwa kwezizalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ukuthi zivote ukhetho oluzayo.
Ama Zimbabweans firstly banenge phandle la. Ufuna yenzela umhlophe ukuthi oqala babe thumezela izimali kweminyaka efuna ukufika 20. Besenze ukuthi impilo zabantu ekhaya zibe lula. Besenze ukuthi abantu bayelatshwe. Besenze ukuthi abantu bahambe ezikolo. So sidithina bame leZimbabwe ngesikhathi lapho kade kuzima khona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekubeke kwacaca kaningi ukuthi uzimisele ukubuyisela eleZimbabwe kumanyano weCommonwealth. Lepintane lalo lekanya alisenza wonke iliwe nilisayo ukukuka uhurme ni gamna ngakwa. Imele Studio 7, ikamna mungu Ezra Jesus Band.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe Facebook kukhasi le BOA Ndebele ngomvulo. Vulo ngolesithathu la ngolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ngiyaphinda njalo 0012024650318 ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala khonapha eMelika zibuthene eMaryland izolo zithakazelela ilanga likazibuse ele Independence. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa lo sibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka labo bebekhona emkhosini lo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele sinye sezizalwane zeZimbabwe ebesisemkhosini lo umnumzana Mkhokheli Spa Siziva.
Into emnandi kakhulu ukuhlangana sikwejise kungalabandlululo. Siyabuzana nje ukuthi kodwa-ke i-direction yeZimbabwe kathesi siyibona njani, khanya sonke kasilayi ani.
Kodwa abaningi bathini?
Abantu abakwazi ukuthi buya ngaphi ngoba bonke abantu abanye lapha iningi engilizwa lapha likhuluma ngokuthi labo president bekhulu bodwa. Kodwa-ke sekumele sivotele okhona, ngangazi ukuthi siyabe sesimele sibalekele ukuthi silandele okuyikho okusemthethweni, angazi sibili abantu abalashiwa lokuthi ngoba uyabona abantu into eyenzakala lapha ukuthi I don't think it's the same perception lapha esebantwini abasekhaya kanye eZimbabwe. Abantu abasekhaya baselebrate ukukhitha umgaso kodwa-ke lamhlanje sebesithi khona sesibuswa ngamasosha, angathi bathi beselebrate babengakwazi ukukhithwa lisosha.
Wena ume ngaphi khonapho nxa sikhuluma ngokhonokho?
Nxa sekumele ngivote sibili mina ngathi ngiyavotela abakhangelele i-interests zami.
Ezinjengani?
Mina ngivela koBulawayo, ngiyakwazi ukusigugura undi konke sikhuluma ngezinto ezenziwa nguhulumende wethu ebantwini bakithi ezikhona kathesi ezingaseyigugura undi kodwa siyigugura undi entsha.
Umnumzana Mkhokheli Siziba isizalwane seZimbabwe esiphatheke emkhosini wokuthakazelela ilanga likazibuse oqhutshelwe eMaryland khonapha eMelika izolo. Ngengilifake kancane ezandleni zikaGibbs Dube njalo esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Kangelo koko betu
na masigo
Babe tete la mazo
Owa usenzi we mando
Sipe na masigo we
Sipe na masigo
we Owa usenzi we mando
John Gultembisa wami ngevige pelileo Sekubeka ngutaba oluzima kakhulu utaba lokudingela abantwana umtshado. Ngikubeka ke lamhlanje ngilo nkosazana Isabel Dlamini lomnumzana Matthew Nketa usabhuku eGweru.
Nayo lapho ukuthi ababakazi bakhona asibaboni lanxa ngapha singapha into esilayo abazali bathona besemsebenzini abantwana bathona bebodwa siya emsebenzini sithatha abantwana sibahambise esikolo so abantwana bagcina sebelamanye ama-culture akwezinye indawo so ukuthi umntwana uma usumtshela ukuthi yenza lokhu kwesinye isikhathi kuyahlupha la masiko bagcina le siko selingasafanani lela ekhaya ngoba ngapha into zakhona zithiyele inkinga enzima.
Baba Nketa, ekhaya khona kusakhona yini ukuthi obabakazi bayahlala phansi labantwana bebalaye bebatshele konke khonokho? Kuba omunye athi mina angilaywa ngubabakazi onje.
Khona lokho sekuya kufiphala kuqasha babadube lomphakathi kodwa thina esikhuthaza ezamasiko sithi Omukhwekazi munye ngamunye umuntu obabekazi lapho akhona bathathe indawo yakhe. Umntwana osemazweni othi babekazi kuwe wenisele lapho eZimbabwe lungisisa batshayele ucingo ubatshele ukuthi ngokwesiko langakini kwenziwa so ukwenzela ukuthi bena babekazi ungazali unesicala empilweni kuthi abantwana balahleka ukhona. Dlala indima yakho wonke umuntu ongubabekazi enze okwakusenziwa ngobabekazi bakudala o-ani
Madlamini. So ke lina njengoba kuhlupha kangaka ukuthi lidinga obabakazi lento ezinjalo, pho abantwana bazasilela ngaphi ukwenzela ukuthi bagcine besenda kumbe bethole intombazana ezilungileyo?
Silenkinga enzima, yikho ngitsho nje ukuthi abantu abethu bagcina sebehamba babe besisa ukuchada, but ukuthi behlangane labantu abangachada labo kunzima, yikho begcina sebehambe ema-dating line bedinga amajaha ngoba ukuthi okunye ukuthi baphenduke beze ekhaya bengakwazi ukuthi ma abantu thina abazali singabancedi ngoba uncedisa bayakufuna labo bakhula balahlekile nxa bengancedisa ukuthi lathi abazali nxa ukwazi ukuthi kulo muntu othembekileyo kule jaha elithembekileyo lali jaha elingasoze lidlale ngomntwana bantu ngoba abantu amajaha abanye labo kathesi ngapha babadlala ngabantwana babantu lanxa abantwana babantu befisa labo abesifazane abafuna ukutshelwa amajaha ngapha nxa befika abanye bagcina sebegijima lamankazana amaningi especially ngapha bengafika amakhiwa yibo bakhombisa abesilisa ngapha bengafika ngapha abanye obaba labo bagijima amankosazana esilungu. So omama besale bengasela bantu labantu abethu begcine bengasela majaha othi bechade ngawo. So silenkinga, inkinga enzima le esilayo.
Ye, siyambuza uMadlamini kodwa isikhathi sesiphelile. So ke njengoba-ke esitsho lapha-ke uMadlamini baba ngikhetha esithi hayi okunye okuhluphayo amajaha lamantombazana begcina begijimisa abamhlophe into ezinjalo, pho ke kuyenziwani ukuthi phela isiko ligcine lisiba khona? Ngicela ushaye ngamafitshane sibili.
Bakunikeze umuntu indawo yakhe, ubabekazi wayengubabekazi noma umntanakhe kwamnewabo eLondon yena ubabekazi lapho esigodini, batshele ukuthi umntakamnewenu ngapha usefuneka usebona umuntu wakhe. Ubabekazi adlala indima yakhe kabangathiya ngaphandle kunje nje kubonakala nje ngoba babekazi abo sebegoqa izandla ngoba le kuthiwa kabasatshelwa. Katshelwe noma engumyanga katshelwe adlale indima yakhe njengoba babekazi egumeni.
Ye, phose lokugcina Madlamini ngamafitshane mama.
Nami ngiyavumelana lo baba, into esingayenza ukuthi kunje lapho obabakazi ihlale labantwabethu sibakhuze. But labo obaba behlale labantu ababa besilisa bebakhuze kwenze ukuthi sibakhuthaze ukuze babone abantu abangachada nabo ngoba imichado labantwana abantwana bakhona abacina sebethiywa bengelabo yini kunzima abantu ingane zikhula zingelabazali.
Okwalamhla sima lapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosazana Isabel Dlamini lo mnumzana Matthew Nketa ongusabhuku egwelu olivalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike Wobe.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Wobe. Kuliviki sesibuyela kwezombusazwe sixoxa lo munye wabasakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulomnyaka, laye ukhangela ukuba lilunga ledala lephalamende emele isigaba selobhengula Njube constituency. Lamhla sixoxa lo mnumzana Reynard Ncube. Masambeni kuye, siyezwa okuningi. Ncube, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana, unjani?
Hayi, mina ngi-right baba, kunjani kuwe?
Hayi mnumzana, mina ngiphilile, ngiyathaba ukuba lawe kuhlelo lamhlanje.
Hayi, kubonga mina lami, ngiyajabula ukuparticipate lami ngikhulume ya ehlelweni lonto.
So Reynard, usufakile isithombe ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook usithi it's official Reynard for MP uyangena kukhetho kuluminyaka, awungitshele ngamafishane ngalokho.
Ya, leyo ziqiniso. Lami ngithe njengomuntu ozalele eZimbabwe abona nami kufanele ukuthi sengile minyaka evunyelwa umthetho yaselizweni ukuthi ma usule minyaka engamashumi amabili lanye uyavunyelwa lawo ukuthi ugijime kulowo mncintiswano ngokundlela la ukwanise ukuthi ukonteste. So ngalokho ngibone kufanele nami ukuthi isikhathi sesifikile njengabantu abasha njengomuntu omutsha ukuthi kube yithi esibusayo, kube yithi esiguqula ilizwe lethu. Akusekho lokhana ukuthiwa ababusi bakusasa, bathi kusasa yakhona yiyo esifikile.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kukhetho njalo ukhangile ukuletha umehluko onjani esigabeni sakho?
Ya inginanzileyo ngikhula khona lapha nami esigabeni sona leso elokuthi ngibakithe njulo ukuthi since ngincane ngisafunda lami e-primary ngangingena ngaye e-high school ngaceda ngaye e-university angikaze ngabona kusiba notshintsho kumbe kusiba lento entsha ngitho le bhakani lomgwaqo elitsha akaze ngilibone. Into engiyibonayo kusiba lutshintsho lutshintsho engathi luguquka into zisifa into ezidilika kusiba lama-pothole. Engiyibonayo i-government loba ngithi i-city councilor bayebe bemende emgwaqo kuphela kodwa kungabi lo tshintsho olukhona. So ngathi ya le yinto engiyibona ingihluphile le ngabona kufanele ukuthi ngi-contest ngikwazi ukuthi ngibise utshintsho umuntu layo ozelweyo ebone kusiba lento entsha kumbe kuba lithala ikhe elitsha kumbe kuba umgwaqo omutsha.
Njengoba eningi labadala babona izinto zobukhokheli ikakhulukazi kwezombusazwe njengento eyabantu abadala, ubona ngani uzahlangana lodubo onjani kukhetho lolo?
Ya into ekhona ngathi ngathi culture ngoba ngeke ngabhodabhoda ngizama ukuzwisa abantu ngikhuluma labadala ngikhuluma lentsha kule culture liyayo yokuthi abadala vele abanezimali abadala laba abanezisezinkulu laba akuyiba abanezimali njalo behlala abangahlali ebantwini kodwa behlala emasuburbs lana adulayo le abantu sebejayele ukuthi bona kube yibo abangenayo labo badala njalo into engiyizwile ukuthi kwesinye isikhathi abadala abanezimali njalo bayesatshwa nxa sebefika lapha. So umuntu wakhona nxa sungamqathanisa nani yena usuka ebe sengani selesithunzi. Kodwana into enginazeleleyo enginika nami intshukunje ukuthi izakhamizi nezigaba zethu sezikhathele ngalaba badala ngoba imali yebo yebanayo kodwa sebenazelele ukuthi imali leyi ayibabhenefithi lutho bona njengezakhamizi. So sebefuna nabo umuntu ohlala kibo umuntu ozisindiko zabo umuntu ofana nami.
EHarare abasakhulayo sebe lo manyano okuthiwa yiPOVO noma People's Own Voice. Yini umbono wakho mayelana lo manyano lo?
Ya le yinto eqakathe kakhulu njalo yinto engathi iyasilela kithi lapha ekubulawayo. Kodwa siyazama kathesi ngingakhuluma labanye abantu abasha abafuna nabo ukuyi-contest ezigabeni zabo. Omunye ngulayijeni Ndlovu ufuna ukugijima emagwegwe sesibambisana sincedisana siyanikana ama-idea lapha nalaphayana. Omunye futhi ngumazibisa kodwa lo ufuna ukuba ngukhansela osesigabeni sami ngathi vele ngumakhelwane wami.
Renard wathi ngibambe umlomo khonapha mfokababa isikhathi yiso sesibalekile sidliwe ngumangoyi bafo. Masiqhubekele phambili ngalingxoxo ngeviki ezayo. Mthwakazi omuhle, masidibane ngeviki ezayo lapho sizaqhubekela phambili sixoxa lo mnumzana Reinhard Ncube ongisakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulumnyaka encintisa esigabeni seLobengula Ncube constituency. Uncube uzasitshela okuningi mayelana lo mkankaso wakhe. Olivalisayo umthwakazi omuhle nguMike Hove bafethu lilale.
Siyabonga Mike. Soku isikhathi sokuvuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhangela enye indaba okokuthi nxa isiza kuwe kwezinye isikhathi abanengi siyithatha ngendlela engalunganga ongathi kumbe kwezinye isikhathi kuyinto enceda umuntu ongumkhokheli kodwa nxa ungakunanzeleli ungabe ukubeka eceleni. Lapha ngikhangela ngokuthi ukuthatha njani nxa omunye umuntu ekuchothoza kumbe nxa kuyikuchothoza kodwa kungaletha ukuxwayiswa. Umzekeliso omuhle esingawukhangela eBhayibhelini kuku-Exodus hlangana lo Mose ephuma eGibhithe egcwalelwe ngabantu ababebaningi. Lapha sinanzelela ukuthi uMose nguye abantu babesiza kuye ukuze bethole yonke into. Ake siyakwazi ukuthi kwakuphuma abantu abafika inani lama-3 million. Ngakho kumbe kwayeukuthi kumbe abantu balwile umuntu lwe lomakhelwane wakhe wayesiza kuMose. Kumbe umuntu utshontshela inkomo wayesiza kuMose. kumbe umuntu ufuna ukuthi ahlangane loNkulunkulu wayesiza kuMose. Umkhulu uMose ayelawo. UMose wayelo babazala kwakhe okwakuthiwa uJethro. Ngakho sihlangana naye lapha kuExodus chapter 18 embuzo uMose sithi uhlalelani wedwa abantu bonke bemi kuwe kusukela ekuseni kuze kuhle na. Exodus chapter 18 verse 14 wayembuze semchodo sikati kwenzela ndoku uMose wathi kuyisezala kungoba abantu beza kimi ukubuza uNkulunkulu nqabe le ndaba beza kimi ngahluleke phakathi komuntu lomakhelwane wakhe ngibazise imithetho lemilayo kaNkulunkulu. Ngakho uJethro wasesithi kuMose ungawenzi lokhu kodwa indaba ungakhethi amanye amadoda angakuncedisa. Nxa sikhangelela indaba kaMose ekhuluma lobabazala kuJethro uMose wayengakuthatha ukuthi ubabazala uyangichothoza ngendlela embusa ngayo abantu. Ukuthi uMose lapho engakwazi ukuthi qalisa ukulwa nobabazala wayo kumbe qalisa ukubuza umfazi wakhe ukuthi hawu ngotshela ubabakho kumbe qalisa ukuthi akutsho ukuthi ubabakho ufuna ukuthi amandla asuke kimi aye kwabanye abantu. Kodwa siyananzelela engathi izindlela ezinlutshwane umuntu angazenza nxa ufuna ukuthi kuchothozwa ngabantu kumbe ukuxwayiswa ngabantu kukuncedo. Okokuqala ukuthi kumele uzibuze ukuthi indaba umuntu lo ekhulume linto uyikhuluma ngenxa yokuthi lo mhawu, uyikhuluma ngenxa yokuthi ulolunye ulwazi nengalalo kumbe uyikhuluma ngenxa yokuthi uzama ukunceda ngoba engxenye elolwazi olunye mina engalwalo. Siyakwazi ukuthi isikhathi esiningi laba abatshayelayo nxa ukhangele ngefasteli lapha kanti kulesinye isigaba sokuthi uyakungananzelele okokuthi nxa kulomuntu otshova ibhasikili eceleni kwakho lokumgcoba ungamgcoba ngoba kulesinye indawo yefastel yakho lapho ongaboni khona. Sokuthi ukuthi umuntu oyinkokheli kulezinye izinto ayabe engaziboni. Ngakho kokuqala nxa njengoba ngikhulumile ukuthi umuntu ekuchothoza kumbe umuntu ezama ukukuxwayisa uthathe ngendlela yokuthi ukuxwayisisa ukuthi into leyi ivelela ngathi umuntu leyo ndaba esitshonjalo. Okwesibili kumele uzinike isikhathi sokuthi ukukhangela into leyo umuntu lake ukuxwayise yona ngayo. Into leyo iyangisiza kumbe uyamphambukisa kumbono loyo endlayo kumbe umuntu lo uvele uyawumana. Ukuxwayisisa uzinike isikhathi ukuthi umuntu loyo ezethi into leyi kuthi ukuthi into leyo ingangisiza yini entweni le engiyenzayo. Lokhu ngokwesibili okuqakathekile. Okwesithathu ukuthi kumele wenzise inqumo. Siyananzelela ukuthi uMose laphana wavuma ukuthi hayi umlayo kababazana wakhe uJethro uqinisekile ngakho wakhetha amanye amadoda wawancedisa ukuthi bebe yibo abakhokhela izigaba wasesehlukanisa u-Israyeli waba yizigaba lezigaba. Kutho ukuthi wayenza isinqumo ngalokhu ayekuzwile. Kutho ukuthi lawe nxa kumbe kungikhaya kumbe kulapho osebenza khona kumbe kusesigabeni sakho nxa omunye umuntu ekuchothoza kumbe umuntu ekuxwayisa ungathathi ukuchothoza ngesikhathi sonke ukuthi yinto embi. Kwezinye isikhathi engxa umuntu lowo yabe letha olunye ulutho ongalunanzeleliyo.
Kuyigqibe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu esithandazela abalaleli bonke ukuba ubasize kulabo abayenza izinqumo nalabo kumele benze izinqumo ngokuxwayisa lokhu abakutholileyo kumbe ngezinto abazenzayo kumele bazitshintshe. Bancedise Baba ngegama likaJesu ngoba umoya engcwele yiwo okwanisa ukusinika umzwangedwa, yiwo okwanisa ukusiqhweba usitshengise izinto esiqondileyo kumele sizenze. Ngegama likaJesu yathandaza. Amen.
Hayi, ibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo mfundisi. Asibe sonke njalo ngeviki ezayo.
Soye kakhulu lami ngikhangelela uhlana labalaleli iviki le elandelayo.
Lapho besivuselela umoya silomfundisi useNispanda. Siyabonga mfundisi, silethemba libusisekile. Impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje imikanje. Highlanders 3 Shabani Mine 1, Capes United 1 Dynamo Zimbabwe 0, Chapungu 1 Herentals 0. Uziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Kuphe lithi likhethe unkosazana Linda Masarira ukuba isikhulumeli salo ngemva kokuguqula isisekelo salo sombuso iconstitution. Kwaneleke okwamanje olivalelisayo ngontungamilinkomo. Asihlanganeni kundaba zekuseni ngesikhathi sika half past 6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.